baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuNkwekwezi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikhala ngekhulu eliphansi ngesikhathi zinanza usuku lwazo olwe-International Workers Day.
Ibond note leyi ayisasebenzi. Ababalisi behluleka ukuthenga izinto abazifunayo, behluleka njalo ukubhadala imali zokuthi abantu ababo bahambe esikolo.
Bathi laba yindawo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kuthiwa kumele bephume bephele kulelo lizwe kungakafiki ngempeleni kwenyanga.
Lokhu okukhulunywa ngabe Operation Dudula angeke kwenzakale.
Intatheli zindaba uHopewellsinono uthi ilunga lezanup f ebelifuna ukuthatha imbuzi zakhe lihlehlele emuva namhla.
They came and I'm told that a lot of people around the villages have gone to my homestead to defend my goats.
Kodwa befuna ukuthatha imbuzi lezi uthi bawufezile umsebenzi wabo lo bengazithathanga imbuzi zikasinono. Zalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi namhla zinanze usuku lwazo olwe-Workers Day zikhonona ngeholo eliphansi zisithi sokumele zihole idola leMelika hatshi eleZimbabwe eselingasathengi lutho ngenxa yokugukudeka. Zethule lokhu kumbuthano wokunanza usuku lolu eHarare lapho eziveze khona ukuba zifuna ukukhetha zikhululekile umuntu ozathuthukisa umnotho welizwe ngomnyaka ozayo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi izisebenzi ziphele nzima kweleZimbabwe.
Sibone abanye abalimeleyo, sabona abanye bahlekelwa zimpilo zabo besemsebenzini. Sibona abanye njalo abasebenza benganakwa bengalalungelo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Kodwa ke lilanga eliqakathekileyo lapho sikhangelane lendubo zemali, sikhangelane lendubo ke ze-safety lapho abasebenzela khona. Kuningi ke okushotayo kuzisebenzi.
Usikhuthaza Mfundo Paul Mazima, isiphathamandla sikahulumende obona ngenselo zikaZulu lezisebenzi, ukuthi kumele abantu bebambisane ukuze ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Izisebenzi zithi zithule nzima eZimbabwe. UMnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi usuku lolu luqakathekile noba bethele nzima.
Xa sesikhangele kwelakithi leZimbabwe, leli langa sokulilanga nje lapho ukuthokoza okwenziwa khona kubonakala emaphephandabeni kahulumende kuphela. Lapho uhulumende athatha isikhathi sokubana athembise izisebenzi okungasoze kwenzakala. Xa sesikhanyela okwenzakalayo leli langa sokulilanga lokukhala lapho izisebenzi ezikhunjuzwa khona ngokunzima ezihlangana labo insuku zonke. Sithanda ukukhuthaza uhulumende ukubana kakhangelisise alungisise ukukhala kwezisebenzi. Izisebenzi kaziholi imali eyeneleyo. Siyakhuthaza njalo uhulumende kubana kabhadale izisebenzi imali akade beyihola bengakaqalisi ukuphiwa i-bond note. Sitsho njalo kubana i-bond note leyi kayisasebenzi. Ababalisi behluleka ukuthenga izinto abazifunayo, behluleka njalo ukubhadala imali zokuthi abantu ababo bahambe esikolo.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Evindlela Ncube ohlala kobulawayo.
Isimo sezisebenzi sibi kakhulu ukuthi kwenza kube nzima ukuthi ulolu suku lube luqakatheke ebantwini beZimbabwe. Nxa izisebenzi kungamangakazi kahle kuzo, kusho khona ukuthi akumanga kahle ebantwini beZimbabwe bonke. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, alungise amahola, alungise imisebenzi. Abantu abasebenzayo sebebalutshwane kakhulu, kakhulu kakhulu okwenza ukuthi vele ilizwe lehlule ukuphila. Ngoba izisebenzi mazi izilutshwane, abantu abaningi bengasebenzi, ilizwe kaliphili, ilizwe izisebenzi. Kanti ke futhi uhulumende kaziphathi ngendlela efaneleyo izisebenzi. Siyabona ama-trade union leaders bayatshaywa, bayavalelwa ezitokisini. Uhulumende kakhulumisani kahle lalabo abangasebenziyo, lalabo abasebenzayo ukuthi baphathwe ngendlela efaneleyo. Akudalwe imisebenzi, abasebenzayo bahola imali efaneleyo, bavikeleke futhi basebenze emsebenzini ngendlela evikelekileyo ehlonipha amalungelo abo, hayi lokho okwenzakalayo manje.
Izisebenzi zithi idola leZimbabwe seliphele amandla, ngakho-ke sokumele zihole elemelika. Kodwa uhulumende uthi angeke akwenze lokhu ngoba ilizwe kumele libe lemali yalo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi ubathwalise amagabha avuzayo umkhankaso we-Operation Dudula oqhutshwa ngumnumzana Nhlanhla laSidlamini labanye bakhe. Abaqhuba umkhankaso lo bathi kumele bonke abaselizweni leli okungekho emthethweni bephuma bephendle kule South Africa kungakafiki ekupheleni kwenyanga. Umnumzana Nabuto Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kabayindawo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe.
Lokhu okukhulunywa ngabe Operation Dudula angeke kwenzakale ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa zibuyele emuva eZimbabwe, ngoba umnotho wakithi ufile. Sikhuluma ngabantu abalokhu bebuya imihla yamalanga besuka eZimbabwe besiza eSouth Africa bezodinga umsebenzi. Yikho angeke uthi nxa kulokhu suka abantu besiza eSouth Africa bese uthi abantu asebehleli iminyaka elitshumi babuyele emuva, akusoze kwenzakale. Into eqakathekileyo njalo eyiyo kumele yenziwe yikuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayakhe umnotho weZimbabwe. Kodwa ke kuyacaca kuwo wonke umuntu lesiphofu uyakubona, loba singaboni kodwa siyakubona lesiphofu ukuthi uhulumeni weZimbabwe usehlulekile ukwakha amathuba omsebenzi, usehlulekile ukuvusa umnotho. Yikho ke izalwane zaseZimbabwe lokhu zisiza eSouth Africa zizodinga umsebenzi. Yikho ke thina siphakamisa ukuthi kumele kube lo mhlangano omkhulu oweSADC okhuluma ngodaba lwe-immigration, ukuthi immigration kuyini ekwenzayo i-impact yangkhona kwele South Africa namanye amazwe ongomakhelwane osokwenze kwenza ukuthi kube le-Operation Dudula.
Unkosazana Victor Matutu okhokhela inhlanganiso yezimi imbokodo uthi umkhankaso lo uveza ukuba abokuza abasafunakali kwele South Africa.
Sikhathazekile kakhulu siyizizalwane zeZimbabwe ezilapha eMzantsi Afrika ngenxa kaDudula lowa okhona kulezi nsuku. Eqiniseni i-Operation Dudula besingacabanga ukuthi izohamba ihambe izifike namhlanje. Besicabanga ukuthi into nje bazayithi yangayanga ibehlule bese behlala phansi. Kodwa ngokubonakala kwezinto kungathi hayi, abantu laba baphoke phele phambili ngayo i-Operation Dudula. Namhlanje sizile ukuthi baseBenoni sebehambe amalokishana ambalwanyana, sike babonile kubo Hillbrow, babona kubo Alexander. Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi sidudula emsebenzini. Sidudula emsebenzini kunjalo, ma usungasasebenzi uzohlala ngaphi? Lapho hlala khona ubhadale ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani, baphiliswe ngani? Lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi?
Uphinde wathi
injongo yokuqala esilethe lapha siyizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi wokuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ukubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia, ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Bongani Dube osebenza kule South Africa.
Singabulalana, ungathola ukuthi uyisihlobo sami nomunye isihlobo sakhe siseBotswana. So into engiyishoyo mina ikuthi khona yonke le into esigxekana ngayo ayikho kithi, ipha phezulu kumakhulumende aphetheyo, ugovernment asiphetheyo, konke ubheka la ngale ama-government aya ayacatshisana afuna ukuthi kukhulunywe iqiniso wena ungabona umntana nami ezomusha kumbe mhlawumbe umntana nami sehlala sekuwe kufanele ubize mina umakhelwane kanti umntwana waba lapha ukuhamba kanjani umntana angeka vakathe eze ezolala egcine seqedi 1 week so igovernment yonke le okufanele ukuthi ikubheke yonke le into yonke zonke zenezi zinto zokuthi abantu bayeza ngongekho emthethweni konke igovernment iwenzela ukuthi khona khona izinto zihambe right thina singabantu mase sizithathela umthetho sesubeka ezandleni zethu wana sikufundelanga sesenza ngeyethu indlela gcina sokulegazi leleli chithekileyo lomfo wethu endi abantu begcine futhi sebekubeka kabi ukuthi ingathi yena bakhalela umuntu oyihani kithi kufe 7 uyabona kube sokusiba ngamazwi angena kabuhlungu kodwa umakhelwane ngumakhelwane phela
kudube uthi
akwazi ukuthi elakusasa linjani uzovuka ungale komakhelwane bebe sebeyakhuluma kabi ngawe kanti ke kade kufanele kulungiswe inkinga mina engiyishoyo ayiqo kubohulumende bonaba esilabo yibo abayinkinga abakhulu even nayana la amaNigeria ungasola mawusuyalandelela mhlawumbe umsebenzi wabo ngokudayisa ungalutyalandelela kahle kahle uthole ukuthi into zonke lezi abazidayisayo ngezamaminista and ma ungathi uyabheka bonaba abantu ma kuza ungabona bengasekho ubuthi uyabheka uzabona imoto yamapholisi sikhona ngubani ochazileyo ukuthi lanka amapholisa
unkosazana Nqobile Nyathi laye ohlala kwele South Africa uthi usekhathele ngokwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula
i-situation isisiba tense manje mina into engayitsho ukuthi asibuyeleni ekhaya and fix our house back home
sizalwane sakwele South Africa umnumzana Teboho Sikhondo uthi kumele abantu bokuza balandele umthetho nxa befuna ukuhlala ngokuthula kwele South Africa
abantu abenze lokhu okufanele bakwenze abeze ngapha ngokomthetho bafike it's not a matter of ukuthi afuna abantu bangaphandle it's a matter of ukuthi umuntu akeze ngoba kufanele vele eze and yethu singabomakhelwane kodwa asikhuzanini bafike ukusebenza ngabuya ngizosebenza niphethe amaphepha right akusina nkinga naleyo
kulezi zalwane zakwele Zimbabwe eziningi ezidlala kwele South Africa zingalamaphepha aqondileyo Intshatshela izindaba ezimeleyo uHopo Zinono uthi uTaurai Kandishaya okubanza leZANU-PF ofuna ukuthatha imbuzi zakhe okungekho emthethweni kenelisanga namhla ukwenza lokhu emzini wabokhokho bakhe eMrewa uZinono uthi uKandishaya ubethembise ukuhamba labanye bakhe ayithatha imbuzi zohlobo lweBhoa azithenga kwele South Africa uKandishaya uthi imbuzi lezi ziphansi kohlelo lukahulumende uChinono uyakuphikisa lokhu esithi uKandishaya labanye bakhe bazondiswa ngokuthi wayithula okunye akungafunwa iZANU-PF emhlanganweni weWorld Summit on Human Rights eGeneva lapho atshela khona umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leZimbabwe libhidlizwa yibukhohlakali obesebabekayo obukhuthazwa libandla elibusayo uChinono uthi abantu bevimbe ngqi namhlanje khona ngale ke eMrewa lapho ke uKandishaya afuna ukuthatha imbuzi zakhe
today came and I'm told that a lot of people around the villages have gone to my homestead to defend my goats and my property from the illegal action that has been threatened to be carried
abantu abaningi bahambe emzini wakithi lapho bavimbe ukuba uKandishaya engathathi imbuzi zami
the whole of last week I was getting threats from ZANU-PF executive member for the Youth League, Taurai Kandishaya, saying that they were going to expropriate my goats and they were lying that I received the goats from the government.
UTaurai Kandishaya, uqhubekele phambili engethusela iviki yonke ngeviki ephelileyo esithi uzathatha imbuzi zami. Bebekamba amanga besithi ngazithatha uhulumende.
What triggered them to do this was the speech that I made in Geneva, in Switzerland, a couple of weeks ago, where I correctly pointed out the problems that were faced in the health delivery system in Zimbabwe, that there is no single cancer machine.
Wabakapulawe kuti ngetula umbigo emhlanganweni we World Summit on Human Rights in City, akula michina yokwelapha isifo semvukuzane eZimbabwe ezibhedlela lokunye okuhlupha uZulu.
So when I mentioned those things in Geneva, the ZANU-PF government was upset and they have been abusing me.
Ukhandisayo uthi bakwenzile akade befisa ukuthi bekuvezele uZulu namuhla.
No, we have achieved our first stage according to plans. Our first stage was to expose the double standards. The net report today in Iran were sympathetic to the opposition, where they go around telling people that Zimbabwe is not conducive environment for business, where they tell people that I understand Zimbabwe, who is the pros, ZANU-PF, you are targeted, I want to go cheater. They furira my youth kuti go on the streets and demonstrate for jobs. Vasingaudze my youth kuti you must utilize land and come up with a project.
Sikuvezile kade kumele sikwenze kade sivele silenhlonzo yokuthi sikubikele uZulu. Kunye okwangikhona ukuthi abantu abanjengoRochinono nabantu abakhamba amanga batshela abantu ukuthi eZimbabwe akwenzakali ukuthi umuntu abe lebusiness.
So other TCCC members are actually calling me to say, ah, you know, we never knew kuti hopo wachingono nemamwe mashefu edu vandori mapurazi vandori nemabhizinesi vandori vana maprojects isu vachingotifurira kuti no itai mastrike nemasiya wee kuti mupiwe mabasa. So first stage we have achieved.
Sipinde sakuxoxa ngodaba lolu lomnumzana uStalo Siziba olilunga le-Citizens Coalition for Change obuthanise abantu bayalindela uTaulai Kandisaya emzini wakoChinono.
Njengezukulwane zeZimbabwe sibuye lapha ke emzini kaHopewell elimaziyo oyijournalist obethi abantu bezanu bebesithi bona bafuna ukubuya bezothatha imbuzi zakhe azithengayo ngemali yakhe ngentengo ephakemeyo izinto ziyahluphela izweni. Thina sibuya lapha ngenxa yokuthi part of our civic duty yikuma together njengabantu abamnyama kodwa njengabantu abahlukunyezwayo ukubana ngeza ke savumele ukubana kube lo muntu ohlukunyezwayo ethathela izinto zakhe. Sababona beyenza eplazini kaSipho Malunga sisuka lapha siyakhona.
Abantu bamelele ukubona ukuthi uTaulai Kandisaba uzazithatha kumbe hatshi imbuzi zikaChinono. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizakhuluma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalele US House of Representatives akhokela unkosikazi Nancy Pelosi akwele Ukraine lapho tshele khona umongameli Volodymyr Zelensky ukuba lelo milika limi laye empini le iyaqalwa ngele Russia eselihlasela elizweni lonke lijonge ukuhluthula ilizwe leli. UKenel Mamanzi Dombo uya wakingula uhulumende ka-Alpha Conde nyakenye kwele Guinea uthi kuzathatha phose inyanga ezingamashumi amane 39 months ukuze kube lokhetho lukazulu. Sokuyisikhathi sezamasiko
senganamasiko lobabamkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Mbuzo Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngembiza kababa. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya. Akusitshele ngamafutshane ukuthi imizi kababa kuyini.
Wabudube imizi uyibone yakhiwe abanomzana laba babe nemfihlakalo zabo zokuyiqinisa ngendlela zonke ongazicabanga kusukela othangweni lwemuzi kuye esibayeni kuye ngaphakathi kuze kuyefika nisho ezindlini zabo. Lapha ngikhuluma isiNdebele ngicabanga ukuthi asidingi ukuthi ngize ngitolike uma ngithi mina ukuqinisa kwabemizi kwakubuye futhi babebuye bakwenze nasezindlini zabo. Wawumangala ukuthi hawu omama abangaka bonke nje babukeka bejabule bengelansolo ngempela yini le mfihlo emfihlakalo ephethwe yile nsizwa endala. Eqinisweni babeqinisa imizi njalo futhi babe zazi izinto babe yazi nemithi yakhona.
Yes, awuza kakhulu ubaba ngwenya kodwa kuyasebenza yini kodwa.
Ungamangala wena nxa ungabubuke abantu abazala esithenjini. Uthi uyakhangela uthola ukuthi indlu ngayinye nayinye ilomntwana owazalwa kanye kanye nomunye owazalwa kwenyindlu uthola ukuthi laba bantu nxa bezazala bazala ngenyanga eyodwa zonke izindlu mhlawumbe kwakuwumuntu owayenamakhosikazi angu-7 okanye 5 uthola ukuthi bonke bazalwe ngenyanga eyi-1 ubusuzibuza ukuthi ngempela mfihlakalo bani eyiphethe ilezi nsizo ezindala ye zaziqina ngempela labo mama babeyazi le nto babetshelwa ukuthi hayi bokuthi noma uphakela ubaba phela laphana kube khona okufakayo laphana epletini lakhe wawubona nje kwesinye isikhathi uthole ukuthi noma ephakele yona inkosi mana ngiyabe inayo into eyiphetheyo laphana izoyi sombulula laphana ithele noma kusambutshana kokunye kwakuthelwa lasebelokhuzana lasemakhewini lapha omfumfu laba omphaphama laba impuphu yakhona ziningi nje ombandathatha laba abebesetshenziswa la uzitshela ukuthi hayi insizo endala mhlawumbe izama ukuthi mhlawumbe ikline umzimba nakho futhi ukuklina umzimba lokhu kwakwenziwa kwesinye isikhathi kubanje zona iylokhuzana izichatho lezi indoda iqine ngempela ithi faka yileyo mfihlo-ke eyisenza ukuthi la madoda ahlale ngaso sonke isikhathi enamandla kakhulu futhi engabi lezi nsolo eziba khona kubomama laphana angiboni-ke ukuthi intsha namhlanje isakwazi konke lokho isithembele emithini yabodokotela nokuyinto ngempela esiyichithile imizi eminingi ukube kade kungenzeka sidle ngaludala ngempela sikwazi ukuyithola imfihlakalo leyani ukuthi kanti lezi insizwa lezi zaziqina kuphi zaziqina ngasiphi isihlahla laphana ukuze nempela singabi lazi izinkinga lapho othola khona sokuhamba kusiba lokuchitheka kwemizi umama esephumile wayangena laphana kungabe kusaba mnandi kudala le ngxabano ebantwini bakhelene
sima lapha namhla kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya incediko zamasiko asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sinezizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontshungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane njalo nje njengoba ngihlala yenza nxa sihlangana kumele sibingelelane phela kanti angithi yikho ukukhuluma ukuletha ukuzwanana ebantwini ukubingelelana kanti njalo nje lisiko elihle lona lokuthi abantu babingelelane njengoba bengabantu nje badalwa ngumfanekiso kankulunkulu kuhle ukuthi abantu babingelelane namhlanje-ke sizaqhubeka ngendaba yokuthula esike sayikhuluma ngesikhathi esedlule sisonke kodwa namhlanje-ke ngithanda ukuthi ngithi mina emazweni wonke kuswelakala ukuthula thina ngapha kwelakithi kulezi nsuku indaba esemlonyeni yiloko kwenzakala kuzizalwane zakithi ezibhace elizweni elinjenge-South Africa sibona sizwa okuningi ngokubana le nkulumo esizikhulumayo esizizwayo zikhulunywa laloko kuthiwa amavidiyo lama-audiyo kawatshengiseli ukuthi eqinisweni kulokuthula sengitsho bonabo abakhulumayo lakumavidiyo benza konke abakwenzayo bakwenza ngobana kabala kuthula ngakho imindeni eminingi yakithi ihlalele evalweni kayikwazi ukuthi ibambe ngaphi thini baqonde ngaphi ngodubo lolu esilubonayo olwehlela izihlobo zethu lesibathandayo bethu ngikhuluma ngalokuthiwa ngu-Operation Dudula eSouth Africa okutshaya inhliziyo zabantu abaningi kuyaxokozela kwenzakala izigameko ongazakuziphuphe lanxa ulele ukuthi kambe kungenzakala izinto ezinje omunye umuntu esenza ulutho olunjalo komunye umuntu ukuthula kuqalisa ngenhliziyo yomuntu sengitho lakhona apha kwelakithi ilizwe kuningi okushaqisa umzimba esikubalayo sizothiwa abantu bayaganyula abantu benziwa lokhu lalokhu abantu bayahlukumezeka bathwele nzima kuphezu kwalokho abakuthweleyo kubuye kuvele obunye ubunzima ujesu uthi ke nxa kunjalo kufuneka ukuthula ukuthula kakuphongutholwa nje ingabe ngubani njalo ukuthula ayisilogama ongalikhuba ngomlomo kuphela uthi ukuthula ngilakho ukuthula kubonakala ngamazwi ukuthula kubonakala ngezenzo ukuthula kubonakala ngobuntu bomuntu kubonakala ingabe ngubani phela ukuthula kwenza isigaba isigodi ilizwe amazwe ahlale enamile nxa kungela ukuthula kulanto ehamba kuhle lolaka luyanda ebantwini isikhalazo isicelo sami nesokuthi thina sonke sesiphumile emndenini yethu emphakathini kungakhathalekile ukuthi singobani singaphi kasidingeni ukuthula ngoba singazuza ukuthula sizabona ukuthi siyalala lobuthongo behle kwesinye isikhathi sehluleka ukulala ngenxa yosabe sicabanga ukuthi kambe kuzakwenzakalani lanxa sifuna ukukhuluma ulutho kwesinye isikhathi kasikhululekanga ngoba uzakuzwa emethi ukukhulumelani khona lokho asidingeni ukuthula kwajesu ukuthula kuletha ingqubela phambili lezizwe zingaphumelela nxa zilokuthula ungabona ukubhidlizwa okwenziwa ilizwe lase-Ukraine uzabona ukuthi ukuthula kuyaswelakala ungabona ukubhidlika kwelizwe lona leli elakithi ngendlela ezithiyeneyo uzabona ukuthi ukuthula kuyaswelakala sikhulekeni baba thixo engcwele siyaphinda njalo sicela ukuthula emntwini ngamunye ngamunye lakulo ilizwe lakithi le-Afrika yonke amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungadinwa lakusasa kwenza batsha sixoxa lomculi osakhulayo
sanibonani balaleli igama lami ngulindiwe wakandlovu ekhaya ngibuya eBeitbridge so emculweni bangibiza ngosalmist Lindiwe umculo wami ngoqale ngo-2019 album elilodwa and then last week kota kurelease elinye single song ethi ngezisuku zonke engingathanda ukuthi abalaleli bekwazi bangixhase emculweni wami nokuthi ngikwazi ukuphumelela nami njengabanye abaculi ngikwazi ukuthi nami ngelinye lamalanga ngizibone sengikwenye i-level financially angikho stable so ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukuyenza ama-videos into ezinjalo nje uthi ngikwazi ukuphusha umculo anginayo i-manager into ezinjalo so besicela ukuthi mhlawumbe musu kukhona usizo engingalithola ngasizakala kanjani abafuna ukungilandela ngikhona ku-Facebook bazongithola babhali bathi Lindiwe Gospel ngikhona ku-TikTok ngikhona futhi nakho Lindiwe Ndlovu 83 then ku WhatsApp ngikhona ku number ya South Africa u +27 66 426 3256.
Sino kuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lesisayo ngo Cape Town.